Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 19 kuNkwenkwezi 2024 ngukhipu Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Izisebenzi zohlangothi lukahulumende olubona ngezemithelo oleZimbabwe Revenue Authority zithi azisenelisi ukuqhubekela phambili ngomsebenzi.
Lapho anti ucasile kodwa hayi besine contractual obligation lomuntu waziphathela imishina eyokwenza ama-e-passport lawo, yikho bebelokhu besamekwaphana kodwa kusalungisiswa kono.
Bakhala abantu ngokubhatalela ama-passports ngamaZimbabwe ngama-American dollar athi amaZimbabwe gold.
Isukela tatarika la bekumele ukuthi into le ilingakayindawo likhangela ukuthi likweleta obani kumele babhadale ngayiphi imali.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Izisebenzi zohlangothi lukahulumende olubona ngezemithetho oleZimbabwe Revenue Authority zithi kasenelisi ukuqhubekela phambili ngomsebenzi. Izikhulumeli zezisebenzi lezi zithi zifisa ukuba abahola imali ephansi efika phose ikhulu 90 Zimbabwe gold bafuna ukuba behole i-300 Zimbabwe gold ngenyanga. Uhulumende uthi usahlolisisa isikhalazo zabo. Bakhala abantu ngokubhadalela ama-passports ngamadola eMelika athi iZimbabwe gold kumbe iZig. Kodwa abakubandla leZANU-PF bathi kunzima ukuba uhulumende emukele imali entsha yelizwe kulabo abadinga ama-passports. Umsekelo womphathintambo wezemali uMnumzana David Mnangagwa usanda kubika ukuba kabasoze bemukele iZig ngoba bavumelana lekampani yakwaLithuania ukuthi kumele bebhadalwe ngamadola eMelika athi imali yawale Zimbabwe. Ukuze sihlaziye udaba lolo sixoxele umnumzana Nhlanhla Moses Ncube okuhlanganiswa we-Freedom Alliance nomnumzana Joseph Juma omele iphelandaba jabalala edale lephalamende ekubandla leZANU-PF. UJuma usungula lingxoxo.
Into ebuya kancane kancane kodwa vele sizafika esibangeni sokuthi iyeduthi ngasethathwa yikubona-ke yena ngwakuhulumente usekufakelwe wancuma ukubana kona izinto eziningi zakhe kazibhadalwe ngayo izigi leyo including ama-taxis lento ezinjalo nje. Lapho anti ucasile kodwa hayi besine-contractual obligation lo muntu waziphathela imishina eyokwenza ama-e-passport lawo, yikho bebelokhu besamekwaphana kodwa kusalungisiswa kona ukuthi hayi kuphume khonaphana abantu bebuyele ukuthi ona nxa befika bengabhadala ngayo leyo izigi kumbe amadola lawo ngoba anti abalokunye futhi kuthi ona siyakwazi ukuthi abantu abaningi ezindlini lapha sithwele wona ama-US dollar and nxa sithwele wona lawo ama-US dollar usalungisa izinto eziningi kumele kube la ma-bureau de change lento zonke esifana nazo nalezo. Nxa ufuna i-passport isebenzisele lani i-US dollar beyifake emkhamelweni wakho uzithathele i-passport yakho nje kuphele kodwa kuzafika esibangeni sokuthi hayi iyedola labo lingasafunakali ngitsho.
Ncube, ngiyakubona sibuyathiseka
la. Uhlupho babuchuma lilo Dube khonapho. Uhulumende osebenzisa i-reactionary approach nguye oyinkinga yena lesihlala sikhala ngayo. Kanti uhulumende oplana izinto proactive ubeza kubuntu engakayifaki izigi athi khona ama-passport siwabhadala ama-US dollar silezikwelede zikabani lobani. Uhulumende ohlelekileyo lo akukhangela ukuthi othi lesikwelede se-China esinje okumele sisibhadale so abantu bakithi bahlupheka so asiqale nini ngaleyi fezi senze izinto ngalindlela. Kodwa bona bayabhudlukela athi nxa esephakathi sebona ukuthi siziba siyatshona lesi ngibiso segalula sekamisa umlomo usefuna kuyaphuma yiko anyona tesi ichuma seli reactor ezintweni sokulitshengisa ukuthi no lisukela ginya lingakalungisa ukuthi umphimbo unganani elifuna ukuginya kuwo ihlala nini phansi lingukhulumeni njengoba useharare khonapho kathi litshona lisenzani chuma amadoda labomama aliziboni yini into zenu zingakenzakali ngoba kumele libe lento okuthiwa libe fasayite likubone kungakafiki ukuthi ngomnyaka onje in 2 years time sikhiphe i-US dollar sifake kuzabe kusenzakala manje lina lingena ngathi lilizimpumputhe lisiyangisa kangaka likwenzelani
khonaoa
yikho kele nguhloyo ncube asikuthi kungene kuyimpumputhe into ezibonakeleyo zona zena yikho uhulumende ethikona hayi asoze sikhiphe amanye ama-currency lawo ka-1 sizahamba siloku sisebenzisa i-multi-currency system ebekwenza khonoko ngoba ebesekunazelele khonokho ukuthi hayi kunento ezinjengazona lezo kumele ziqale zinjani zenzakale yikho ethi kodwa hayi eventually sizafika esibangeni sokuthi sizakuthi hayi akuphume wonke amanye ama-currency lawo kusebenze yona iziki ngokwayo yodwa so yizinto ezicatshangelweyo zona ziyana zihlale zihlalelwe phansi zakhangela ukuthi hayi kanti lokhu singakubamba njani lokhu singakuphusha njani so khonokutho yikho okwenziwe ngohulumende wakho kanye sibili ncube baba ukuthi yona sikhangele into ezinjalo yikubona siloku sile multi-currency system evumela ukuthi nanxa uleyo ezidola buya layo nxa ule ziki buya layo kodwa kumaphasiport abana yikade bethona hayi okwakade sisathathani iyedola kuphela kodwa lakho kumaphasiport ngepressure esiyifakayo sizafika esibangeni sona leso ncube esokuthi kona sizakuthi hayi ole ziki ngabhadale ngeziki oleyezidola ngabhadale ngani ngeyezidola yikho lapho esiya khona ngoba anti into lezi zicungula ngokuphela everyday yikho phela amakhiwa athi bona a wise man is he who changes his mind akusho ukuthi nanxa wena ungafaka isinqumo sokumele umekiswe noma ubonte hayi isinqumo lesi asisebenzi ncube
ncube
ngithi ngokuliphepha lokho okungasebenziyo ubona ngayo umnikazi wakho ungangibona mina ngibuya ngiphethe ukudla ngingakudli ngithi dlanini dubelo lochuma khonapho kuyabe kutshengisa ukuthi ukudla lokhu kungabe kule tshefu nxa ngingambuza uchuma ivalue yeziki elithe liyikhipha babuchuma iyiyo lanamhlanje ilokhu ikhonapho yini nxa ingasekho khonapho yenziwa kuyini ukuthi ingabi khonapho uyabona ukuthi chuma kwesikhathi lalithi siyalithethisa uhulumende wenu lo ufana ustepfather ohamba afika athathe umama ekwazi ukuthi labantwana bakhe abangu-10 nxa esemthethe ngikhona seqalisa ukubona ukuthi ukusapota abantwana laba kuzaba yinto enzi ichuma lapha lisuke latatarika la bekumele ukuthi into leyi lingakayindawo liyikhangele ukuthi likweleta obani kumele libabhadale ngayiphi imali alibabhadali ngamaziga abantu elibakweleta selingikhona lisitshela ukuthi kulama-contract elawenzayo kuyatshengisa ukuthi silivotela nje ukuthi khokhela nini kodwa kuyalehlula babuchu lingabanye nje kungamanye amazwe ngabe lizwizayo lonke uhulumende wonke wezanwe nalo lithi selehlulekile kufakwe abantu ababonayo ukuthi benza
ayisiki ukuthi ngento yakona iziki kayisebenzi kube kanavali ivali yayo ilokhu ikhona phana lapho eyangena ngayo khona u-13.56 ngenxa yokuthi kona ibhekhwe iligolide igolide siyakwazi ukuthi kona world over isifem ezimoment ngakho-ke yikubona ingasoze iluze ivalue esiyeta so abantu abadawuthayo ukuthi iziki imi njani akubuye ubone even ezitolo lapha isathenga mnandi sibili nxa ungena udlayo uyathenga sibili izinto ezithebhaqa sibili ngenxa yokuthi khona ilokhu isiselani ile value nathi sikhuluma sobe sikhangela bona lapha osomabhizimisi ababefuna ukuthi bebekhweza befaka amarete angayisiwo ukuthi kona sithi hhayi singayenza into enjalo ukubulala nasodwa ngoba into lezi kaningi-ningi sizibulala thina zodwa asibulawa ngomunye umuntu oyabe ephandle
lapha lizwe umnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba jabalala edale lephalamende ekubande le-ZANU-PF lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance singakangeni kusigaba esilandelayo sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane kulabo phatha intambo ababili abahulumende wakwale-Israyeli asefuna ukuba kwaziwe ukuba impi ephakathi kwelizwe leli lehamas izaphetha njani lokhu kwenzakala amazwe amaningi ikhala ngokubulawa mahlayana kwabantu abaningi egaza libutho lakwale-israyeli Uhulumende wakwele Ukraine ubika ukuba balwisana ngamandla lebutho lakwele Russia elihlasela ezigabeni eziningi empumalanga yakulelo lizwe. So isikhathi sezamasiko.
Sigcina amasiko
wethu.
Owenze.
Kwezamasiko lamhlanje ke silenduna kuzasitshela ke induna uKutumbane. Nduna siyakwamukela ukuhlelwa kusitshela igama lakho lesibongo nduna Nkulu.
Ibizo lami ngungwenyama Fuyana kodwa mina ngu-Chief Mayenga udilizelwa uFuyana emaphisa ekhezi lapha.
Ye, linjani ke nduna?
Siyaphila linjani baba?
Hayi mbijana. Ye, akusitshele sizokuthoka lo mcimbi omkhulu. Ye, uyabongwanwa.
Mhlaka 31 May kofiyana ngekhaya. Umcimbi lowo wongamelwe yithi singabantu bakofiyana. Kuthiwa yiMatebeleni South Province Culture Day Launch eyabenzelwe kofiyana. Kuthi kusuke siyabe sibungaza khona amasiko ethu. Sitshengisa ngokugida, ngokuhlabela, ngokugqoka, ngokudla njalo njalo.
Mm, likwenzeleni khonokhulu?
Ake ngithi inyanga yona le yamasiko umhlaba wonke jikelele. Lokho uholwa United Nations. So kwasekubuya ke emazweni wonke athe chithisa kanje umhlaba njengoku ngaka. So kutsho ukuthi njengoba sithi thina kuyabe kuyi-province kuqale kwaba le national culture day launch. Kusuka ku-national kubuya ku-province, kusuka ku-province kuya ku-district. Abantu ke sebengakwenza ezigabeni zabo. Kodwa kumqoka ngalolu suku ukuthi ihlangano yezizwe ezimanyeneyo yakubona kuqakathekile ukuthi izizwe zonke zihlonitshwe kungakhathaleki ukuthi isikhulu singanani ngokuthi bangobani bangazizwa bebancane ngoba zonke izizwe zinkulu ngoba zinjalo nje ziyabe zile mkhuba lamasiko eziyilandelayo empilweni yazo.
Sizwe ukuthi uFuyana uthini nxa ekhuluma labantu ngakhonokho-ke abaza kwenza. Ye, nakho-ke ekhuluma labantu baba Fuyana.
Kutho ukuthi esiza kwenza ke lapha sithima South Province kodwa esigabeni sakoFuyana singamaNdebele silaphana. EmaNdebeleni sibalisa abantu abanjengabeSuthu, abantu abanjengamaKhalanga, abantu abanjengabamaNguni. So yonke into esizabe siyenza ngicabanga ukuthi izaba ngumfanekiso yakhonokho ukuthi thina singobani. Lanxa sithe thina yimathi South Province siyakwazi ukuthi abantwana bakithi abasuka kuFuyana sebegcwele ilizwe lonke kumbe umhlaba wonke ungaka. Bakhona abanye abazabe besethekelele abavela ngaphandle kwelizwe. Njalo kukhona abanye abazabe bevela ngaphandle kwesigaba sakoFuyana njengoba sithe yi-province. Bazabe kukhona ababevela koBulawayo, bazabe bekhona abazabe bevela eGoli. Wonke laba bezesitshengisa kumbe bezebe yingxenye yabantwana bakoFuyana abazabe besenza okwakibo okwamasiko le mikhuba abayilandelayo empilweni zabo zasuku zonke. Ngathi nje ngamafitshane sizabe sinebutho elisuka koBulawayo laphana okuthiwa yinkwali. Sizabe silabantwana bemzilikazi primary abasuka koBulawayo. Sizabe silabantwana abasuka koBulawayo laphana abalomama uMachabalala okuthiwa ngamatshitshi basempophuma bona evulindlela laphana. Sizabe sineentombi zakoJama. Ngikhuluma ngalabo abaphuma ngaphandle kwesigaba sakoFuyana. Xa sengikhuluma ngabakoFuyana ngikhuluma labo bonke ikakhulu ngigxile kakhulu ezikolweni. Sinezikolo ezimbalwa ezingaphansi kwenduna uFuyana. Ngizabala isikolo seMbuya, iMbuya Primary, yeMahetshe Primary, yeMahetshe Secondary, yeMinda High School, yeMinda Primary School, siyeNook Inn ekhonaphana eMaphisa, siyeChewondo Secondary, leChewondo Primary, siyeMarinoha Primary, siyeZamanyoni Primary, leZamanyoni Secondary. Bese kusithi ngaphandle kwesigaba sakoFuyana silayo njalo iSontana yeSilongwe Primary. Wonke laba bantwana babebelayo imidlalo yabo abazabe beyibonisa etshengisa ukuthi thina singobani. Baphiwe ithimu-ke kwi-government okuyofanele bayilandele. Kuthiwa Our Culture Building Zimbabwe Brick by Brick. So yonke into ababeyenza yabe ihambisana naleyo theme kodwa ikhombisa amasiko ethu ukuthi singobani. Ngaphandle kwabantwana lake sikhulume labo esingibabalise ngaphezulu lezakhamizi ezikhona phakathi kwesigaba eziyabe zisitshengisa lazo ukuthi kuyini ezikwenzayo bengabantu abadala. Sileqembu okuthiwa iMgijimi, sileqembu okuthiwa iZonda Mthakathi, labanye nje abaningi. Kodwa-ke okumqoka ukuthi ngalolu suku abantwana baye bebona ukuthi endulo kwakusenziwa njani, kanti abadala baye bevusilela okwakuvele kukhona.
Ye, siyayizwa leyo-ke induna uFuyana ukhona ngale-ke eMaphisa. Sibonge kakhulu baba Fuyane, ungajinela kusasa wakho.
Hayi, lathi siyajabula
ye kwamanje sokuyisikhathi sezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Siyahlangana sihlobo ezithandekayo ngalolu suku njalo sivuselelana emoyeni yethu ngoba namoya yethu ihlala ihlukumezekile idinga ingatholi kwesinye isikhathi idinga ukubana siyivuselele nxa sesenganeno ngoba ngale kwethuna siyabe singasekho isikhathi sokukhumbula ngempilo zethu ngoba ziyabe sezedlule. Namhlanje ke ilizwi lethu sizalithola ngokuloba kwaHezekiya chapter 37 sibale amavesi usukela ku-1-5 kufundeka kanje verse 1 isandla sikaJehova sasiphezu kwami sangikhiba ngomoya kaJehova sangibeka phakathi kwesigodi sasigqile amathambo wangidlulisa kuwo ngazungeza bheka ayemaningi kakhulu ebusweni besigodi futhi bheka ayomile kakhulu wayesethi kimi ndodana yomuntu lawa mathambo angaphila na ngathi Nkosi Jehova wena uyazi wayesethi kimi profeta phezu kwalawa mathambo uthi kuwo nina mathambo omileyo zwanini izwi likaJehova verse 5 isho kanje inkosi uJehova kulawa mathambo ithi bhekani ngiyakungenisa kimi umoya niphile leli lizwi nxa ngilibala ngibone ngathi kuyafana lalokho esikubona lokho kwabona uHezekiya ungathi uyaphosa ilihlo lakho elenyama lela ngaphakathi ulalele ngendlebe okukhulunywa ngabantu endaweni ezijiyeneyo uzananzelela ukubana nxa sikhangela sithi kumbe imindeni yabantu imuli ezijiyeneyo phakathi kwazo kugcwele amathambo omileyo ungakhangela abantwana abazelweyo endaweni indawo ngendawo eqinisweni kungathuka muntu kodwa kukhutshwa iqiniso njengoba linjalo abantwana abanye olutsha lolu selufana lamathambo omileyo akulampilo kuyini okwenza ukuthi amathambo la ome kuningi okuhluphayo abanye bafundile ezikoleni imisebenzi kayikho abanye kuswelakala izimali ebazalini ukubana abantwana baqhubeke ngemfundo yabo besiya phambili babe sebesiba nje umhlambi kazolusile bafanele amathambo omileyo abanye ke babantwana abazalwayo intsha esakhulayo balakho ukubana bangahlala ndawonye batshelane izinto ezingayisizo yikho ubona umhlaba wonke ngisho lakhona apha emindenini kwelakithi abasakhulayo balimele kakhulu ngezinto ezibalimazayo njengezidakamizwa abanye ngileqiniso kabakuthandi ukuthi bazithole bekuleso simo kodwa benziwa ngumumo okhona kangitsho ukuthi kuqondile ukuthi bakwenze kodwa eqinisweni kambe abantwana benze njani ilanga liyaphuma kakulanto abazayenza abantwana babe sebefana nje lokuthi ngamathambo omleyo angelampilo lakubomama kunjalo omama emagumeni yibo okumele bami baqinise imindeni ime babekezelele okuningi okwenzakalayo kodwa ngenxa yezimo abanye abazifumana bekuzo sebefana lamathambo omleyo ithemba lothando likamama kweminye imizi kayisekho ngenxa yenhlupho lengxaki zakulumhlaba obaba ke kangikhulumi ke labo abanye yilabana babalekela imizi bayafana lamathambo omileyo kodwa ke uHezekiya bese sithi lingalahla ithemba amathambo la alakho ukuphila nxa ekhangela kuNkulunkulu uJehova uyazi uyabona sikhulekeleni laba bantu asebeyizimo zamathambo omileyo bathole ukuphila uNkulunkulu abelathi asibusise asinike ithemba singabi ngamathambo omileyo kodwa sibe ngamathambo adinga ukuphila ngoJesu amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo
sikasizwe ezabatsha eziphethwe ngutaboka Ncube
Siya lamukela kusigaba sabatha. Namuhla sixoxa lonkosazana Mhlelo Sizo Ncube owaziwa ngokunyelo ukuthi Chef Mhle owasungula iStay Up African Chefs obese eMelika ebukisa ukudla kwesintu.
Ngivuye America ekupheleni kwenyaka kamabasa. Ngihamba ngizobambisana lama Native Americans ukubonakalisa ukudla kwesintu. Bengibuye ukuzopheka, ngibafundisa, testisa ukudla kwesintu ukuthi bakwazi ukuthi thina lathi Africa silokudla okulomsoco.
Bakwamukele njani ukudla kwakho lokho?
Angimangele kakhulu ngenxa yokuthi ukudla kwethu kulobudlela lobumangalisayo. Kodwa into emangalise kakhulu ukuthi ngipheka amacimbi, bawadle waqeda du, basele sebevuzo sebeqedile, ikanti lokhu likuthatha ngaphi?
Uhambo lwakho lolu yikuyini okufundile?
Ngifunde ukuthi nxa ungaphakamanga izinto angeke uzube zazo. Ngibe lethuba elikhulu lokuhambela emahofisini kamongameli welizwe leMelika. Ngamukelwa, ngalalelwa, sikhangelele ukuthi siphinde njalo uhlelo lolu. Ngingasahambi ngiyedwa, sembanjiswa ngabantu abalamandla abakwanisa bangcedise. Ngoba umhlaba lezi nsuku uyamukela into ezishiyeshineyo, especially izinto ze-Afrika zile ndawo lapha e-America. Into efunakalayo nje lithemba lokuthi abantu bafake i-effort yokuziphakamisela izinto zabo. Ngoba abantu abasemhlabeni, especially lapha e-America, e-New Mexico, indawo ezingenile ama-restaurant, ngihlangane no-Chef Jumbo onguye ophethe ukudla kwe-Africa lapha. And i-restaurant zakhe zimbili zigcwala okumangalisayo. And abelungu bayavuma ukuthi ukudla kwe-Africa kutesta okomgangatho phezulu.
Iwa-ke phambili uhleleni ekuthuthukiseni ukudla kweZimbabwe ngapha eMelika?
Okusehlelweni yikuba abantu abaprojisayo bakwazi ukufikisa ukudla kwabo ngapha ema-restaurant, kukwazi ukudliwa labo babe nenzuzo. Kule Tallinn Market, International Market, banesivumelwano labangcethi ukuqoqa uhlelo lolu ukuthi nxa bekhona abanezifiso abanokudla okulungiswe kuhle okungwe-Afrika, uyakwazi ukuthi akufake emashelfini akuthengise, and then kube yikudla okufinyelelekayo for ama-Africans lalaba abanye abakhululekileyo abamhlophe ukudla okushiyeneyo.
Kwabatsha abakhangelele ukuthi labo bangene kuhlangothi okulo njalo bebona izinga osifike kilo, ungathini kibo?
Into engingayisho kwabatsha ukuthi akulanto ezalula, yonke into ifuneka umuntu esebenzile. Njalo nxa kuwukuthi ulesifiso lephupho, zifundise ukuxoxa labantu abathenjwa inhliziyo yakho, laba sekebeke bahamba indlela yakhona, bayakwazi ukuthi bakuncedise uzithole la usufike lapho ufuna ukuthi ufike khona. Kukaningi empilweni esiphilayo lakhe elizweni lakithi, awusozokwazi ukuthi ubambe into ihlivele ivuthwe. Ufuneka ukuthi uzinikele lapho uhamba khona, uzithembe, njalo ungalahli isithunzi sakho nxa kuwukuthi wenza into, ungalahli imvelaphi yakho. Kuba lula ukubhekana nobunzima nxa imvelaphi yakho iphethe ngezandla. Njalo umuntu akafunde ukuqala lapha khona ngalokho alakho. Njalo amathuba nxa ebuya angawadlalisi, awasebenzise ngokuhlakaniphileyo. Singathandi ukukweleta, sikwazi ukuthi khonokho okuncane nxa singaqalisa kuyakwazi ukuthi kwengeze kancane kancane kuyafika lapho umuntu afisa ukuya khona.
Siyabonga ukuthi libe lathi kusigaba sabatsha lapho ebesixoxa lo Nkosazana Mhlelusizo Ncube, owaziwa ngelokuthi Chef Mhle, owasungula i-Stir Up African Chefs obeseMelika ebukisa ukudla kwesintu. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo uTabaka Ncube.
Yes, siyabonga kakhulu uTabaka Ncube, ungadinwa kusasa mfowethu. Wezemidlalo namhla sixoxalo Amin Somaphiri, kodwa singakangeni kudaba lolu, sike sikhangele okwenzakale namhlanje kwezinye indawo. Iqembu leManchester City selithole isicoco se-English Premier Soccer League, ele-Arsenal likusigaba sesibili engalanini yemidlalo le. Emidlalweni edlalwe namhla ekhasi laka Premier Soccer League edlalwe namhla eZimbabwe, Cape United 1, Dynamos 1, Chicken Inn 3, Simbapura 2, Manika Diamonds 2, Greenfield 0. Akesizwekele kolomanje wezochisa sibanda ixoxa lo-Amin Somaphiri.
Uphiri wadlala iqembu le-Olympics yangayi ku-Highlanders lapho kwaduma igama lakhe lokuthi ngumakanika. Uneminyaka yokuzalwa engamajuma esithupha lanye 61.
Qale vele ngingumfana odlala ibhola nje emalokishini khonapha, ngingumfana emalokishini ngidlalela ithimu okuthiwa yiluveve big 11. Yikho lapho engabonwa khona ngubheri Daka. ngo-1979 ngile 16 years ngisase ngumfanyana. UBerry Daga nguye ungucoach wayedlala ibhola edlalela iHighlanders. So nguye umuntu owayenza izinto zami zabalula eBoreni. Ngaqala ngadlala iOlympics where I started playing as a young teenager. UOlympics ngadlala from 1980 to 1984 lapho esarelekedwa khona.
Pho wangena njani kuBhozo uBerry?
Ngithengisuka khona ngale uBerry wahambiza esengucoach ngo-1985 kulokozelo kuHighlanders where I was bought for $1,000. It was a very good achievement for me. Ngingumfana osuka eluveve. Kwakunzima ukudlalela impilo kuzeni iHighlanders uvelele emalokijini lakhonjuwe elokuzeni eluveve emagwegwe and so forth. Kwakunzima ngoba abantu nxa ubafika kuHighlanders bethi uvelele emawesi.
Ngesikhathi uPhiri esiyadlala iqembu leHighlanders kwangalula ngoba kwakugcwele ke intshantshu kuleli qembu.
Bathe bestruggle kwakhanya mina ngilo Tobias mhlamba nje. Angithi sasivele singabantu sasithenga ngo-85 angithi but i-breakthrough yayinzima ngoba kwakulabo Douglas Majola, o-Fineway, o-David Phiri, o-Douglas Mloy, u-Richard Ndlovu, o-Mabika, o-Madinda, u-Namo Shambira. Angithi ngibe ngabakhuluma. So kwakuvele kunzima ukuthi ukungene ku-breakthrough. So ngahle ngatholi i-opportunity konapho.
Esele munyaka adlalela iTshilamoya, uPhiri leBhozo yakhe baqala ukutshaya bebhuqa amanye amaqembu kwezenguqu waze waphiwa legama ngabalandeli baleli qembu.
Ngo-1986 sathatha almost everything. Into esekhuthayo kuphela yileji saba ngama-runners up. So I had a very wonderful career, but i-career yami yayivele ngingumuntu ophushayo, ngikwazi ukuthi ngifunani. Ukuthi ngumakanika vele mina ngumuntu owadlala ngapha wekanika izimoto. So i-life yami yonke vele mina ngilungisa izimoto. Ngangilabantu abangu-3 abangikhathazayo. One kwakunguJoel Shaw, kwakulo Moses Chunga. Then kwasekusiba lo umfana lo owagcina wabhubha meyiso, rest in peace, kuthiwa nguDebbie Makinga. Those are the 3 people ababenginika i-problem.
Izidakamizwa sezilimaze abasekhulayo abaningi kwele Zimbabwe. UPhiri uthi abadlali bamaqembu atshiyeneyo behleka nje ukudlala ibhola ngoba beqedwa izidakamizwa.
Abafana bethu bakhathesi abasafani lathi. Sebengene kwizintweni lezi eziningi ezizidakamizwa and so forth. Umuntu engadlala 1 hour, 60 minutes, inhlanhla kakhulu. Ngoba ungathi uyakhangela let's take for instance ethimini yami nale engiyithanda iHighlanders. Abafana abaphilile, abafana lava, they must be a system kathesi like other countries where ukuthi ba-introduce i-doping. Angithi ngoba kathesi ungathi uyakhangela, ungavele kube le-doping system la, akula muntu ozadlala ibhola.
USoma uthi inhlanganiso yezenguqu yezifa lamaqembu enguqu kumele basebenzise ababengabadlali benguqu ukuthi bafundise abadlali bakulezi nsuku ngobubi bokuthatha izidakamizwa. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ikhamramu Ezra Chisa Sibani.
Ye, siyabonga khulu Chisa, ungadinwela kusasa.
Studio 7 njani abalaleli, okhulumayo ngobandile Nkomo, khulumalana eSouth Africa. Benesifiso ukuthi umongameli mayengezwa, siyayithanda leyo mali oyifakileyo izigi, kodwa besicela ukuthi evale yonke imali, umthambo wakhe wonke ongenisa imali elizweni nje wonke ungene ngezigi, yonke into evale US dollar, evale irandi, sebenza izigi layo uhulumende ehola izigi. Wonke umuntu ukholiswa yeziki, iziki izoba right, izosebenza. Kodwa ngalokho izinto yakhe yaleyo ukuthi ufuna ukuthi yonke insipi yawatsha yeke izisebenze, kavale yonke imali kusale iziki kuphela nyebo.
Yelo ke ngumsaka omunye wabalaleli bomsakazo we Studio 7 osithumeleke imlayezo wakhe mayelana lokho akucabangayo singakaphethi ezalamhlanje. Sike sibone indaba ebesigokhela izisebenzi zohlangothi lukahulumende olubona ngezemithelo oleZimbabwe Revenue Authority zithi kasenelisi ukuqhubekela phambili ngomsebenzi. Bayakhala abantu ngokubhadalela ama-passports ngamadola eMelika hhaji iZimbabwe Gold kumbe iZigi. Kodwa abakubandla elibusayo eleZANU-PF bathi kuzima kakhulu uba uhulumende emukele imali entsha yelizwe ngoba bavumelana nenkampani yeLithuania ukuthi kumele kubhadalwe ama-passports nge-dola leMelika. Hayike izulukandaba lingakhohlwa ukuthi sile WhatsApp yethu inombolo ethi 1202 465 0318. Ngizaphinda njalo 1202 465 0318. So lithumeleke imilayezo yenu ngezikhathi zenu litsho ukuthi lifisa ukuthi senzeni. Olubalisayo-ke namhla ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube, lilale.